ndaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthwazo omuhle, salamukela kumsazo we Studio 7 namhlanje lesithathu mhla zilithumilane kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MDC lithi alibuyeli emuva ngokuthengisela emgwaqweni, loba nje kulabasekela ibandla le-ZANU-PF abathi akumelanga kwenzakale kunoko.
Njengenhlanganiso ye-MDC sizimisele ngokuthengisela kwethu, sizaqhubekela phambili ngamalungiselelo. Ngolwesihlanu sizabe sithengisela eHarare.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi ibandla le-MDC lichitha isikhathi ngalokhu. Kuthoniswa abantu bokuza ababothwe eGoli kule South Africa ngeviki ephelileyo.
Thina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa-approach this situation ngakhona.
Lingakhuthwa ngezemiculo lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi amalungiselelo okutshengisela emgwaqweni asekuzinga eliphezulu. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele uthi bakhangelele ukuthi abantu abaningi bazangena emgwaqweni eHarare bekhonona ngesimo esibi somnotho. UMolokele uthi inkokheli yebandla leli izabe ikhona ekutshengiseleni lokhu loba ibandla le-ZANU-PF kanye labanye abaphathintambo bakahulumende besithi kumele kumiswe lokhu. UMolokele uthi kunengi sibili abazakwenza ngalelo langa njalo kuzavikelwa abantu.
Njengenhlanganiso ye-MDC sizimisele ngokuthengisela kwethu, sizaqhubekela phambili ngamalungiselelo. Ngolwesihlanu sizabe sithengisela eHarare, asibuyeli emuva, siqhubekela phambili. Sizaqala ngokuthengisela eHarare ngolwesihlanu, kodwa kulezinye inhlelo ezizalandela ezokuthengisela kwami kwezinye izigaba zeZimbabwe kumbe amanye amadolobha esizwe, kodwa ngolwesihlanu iHarare kuphela.
Inkokheli yebandla le-MDC izabe ikhona yini yonke?
Inkokheli zonke zenhlanganiso yethu ibandla le-MDC ziyobe zikhona, akuleyabesele zonke inkokheli from national to provincial to district to what level branch level ziyabe zikhona. Siyabe sitshengisela simanyene sindawonye.
Amalunga ebandla le-MDC azavimba njani ukuthi kungabi lodlakela kulokho elabe likwenza?
Sizame ngendlela zonke ukuthi kungabi lodlakela umbudlame. Mhla sitshengisela ngolwesihlanu, silama marshals esiwathwenileyo azabe ncedisa ukuthini kube lokuthula. Sikhuthaza njalo bonke abantu ababe bematsha ukuthini basebenzise ama-cellphone abo ukuthatha ama-video mba ama-photos ma bengabona umuntu ozama ukwenza udlakela. Njalo sidinga ama-special cameras esiyaphamanye ama-marshals ukuthi bathathe ama-video. So sizo make sure ukuthini akula muntu oyenza udlakela mbudlame.
Umnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa-ke umnumzana Dingumuzi Phuthi webandla le-ZANU-PF uthi akukhanyi ukuthi ibandla le-MDC lizamani.
Bathi bathengiselani shu. Abantu kabavume ukuthi sesadlula kuma-election. Kabavume ukuthi siyakha ilizwe kule transitional plan ekhona esiyisebenzisayo. Kabavume ukuthi umango esiphezu kwawo kawuthathi 1 year. At most ungathatha 5 years kuyabe kungathi kunganelo. Kodwa kumele uthathe a bit of some time ngoba ziningi izinto ezidinga ukulungisiswa. Kathi ukuthengisela khona kuza kwenzani ngaphandle kokubhidliza intumba ne-complex, lokubhidliza izitolo zabantu, lokubophisa abantwana babanye abafazi abanjengomama engimkhangeleyo ezihambela egumeni lakhe njengoba nisekhaya kanje kithi. Abantu kabafunde ukuthi ukusebenza nzima lokumanyana lokuthandana lokuthanda ilizwe yikho okwakhayo. Konoko ukuthi sizabe silokhu sisenza lokhu nalokhu kuzasihlekisa ngamanye amazwe. Ngikhuluma kanje sobe siseRwanda. IRwanda lilizwe elafunda ukuthuthuka ngenxa yobunzima abahlangana labo ngenxa yenzondano babulalana over 1 million people in 3 months. thina sehluleka ukufunda izifundo zonke esahlangana lazo from 1980. Sinoku sicekwa ngabantu nje siba labantu abathi banganikwa ischolarship bayefunde eRhodes abuye eHumana benikwa imali bebe sebethengisela. Ngithi abantwana beZimbabwe kabayekele khonokho.
Kodwa ke
uthi sibe ne-engagement namanye amazwe. Thina sifuna ukuthi Britain, America, France, China, Germany, Russia, whoever it is, ngasikhangela ukuthi sizama ukwenzana. Afake umbono wakhe naye. Xa befuna ukuzokwenza amabhizinisi, kababuye bezotrade kuhleli lathi sisukeni kulokhwana okuthiwa yi-isolation ukuthi sibe lizwe liyisihlenge.
Kodwa abantu bakhala ngendlala futhi. Abantu bakhala ngendlala babafuthi. Bathi hey, akusathengi izinto. Bathi vele impela.
Indlala ikhona gives, indlala ikhona sibili. Indlala ikhona sibili abantu bakithi, mina ngiyahamba umango wakithi wonke lo. Indlala ikhona lokho kuthiwa yi-climate change. I-climate change iyadala i-drought, iyadala isomiso. Isomiso kasidalwanga ngumnangagwa, asidalwanga nguThamisa.
Emadolobheni ke, emadolobheni ke.
UThamisa kasozathi isomiso ngesakhe ngoba sizamenzela ngcono ukuthi abuze. Umnangagwa kasozagconwe ukuthi nguye olethe isomiso. Asilweni lobuyanga. Yendlala sibambene njengamaZimbabwe.
Baba Bhuti, abanye bakhala ngokuthi emadolobheni. Bathi emadolobheni akula msebenzi.
Kuleqiniso ukuthi kabala msebenzi. Ngenxa yokuthi kathesi silama industry amaningi avalayo. La uyakwazi gifts kobulawa kwakuthiwa kuzokubontuthi ziyathunqa. Ye. Usathiwa kontuthi ziyathunqa kwamfana kwakuthiwa kontuthi ziyathunqa ngenxa yemphongolelo yane yezesa. Kunye leminye imisebenzi eyayisenziwa ngamaspekitali ngapha kubo Belmont labo Stonegrove. Kodwa ke as industrial hub iBulawayo izananzela ukuthi kwadeda lokhu ngenxa yezinto ezenzakala ngesikhathi sikazabo 1992,000. Kodwa okunye kathi vumeni ukuthi sasalela kutechnology silokhu sicende ukuthi thina sasivele sile mitshina lamafekthari. Kathi vumeni ukuthi itechnology sitshintshile sithathene okwamanye amazwe okungasenza sisebenze nzima sivuse omelini.
Umnumzana Dingumuzi Bhuti lilunga ledale lepalamende njalo ubandla leZANU-PF. Sixoxela esePlumtree. Abantu bokuza ababotshwe ngeviki ephelileyo abacatshangelwa ukuthi bangena kule South Africa okungekho emthethweni bamiswa emthethwandaba. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Laba ngabakwamanye amazwe abebetshengisela phandle komthethwandaba kamantshi eJohannesburg ngesikhathi kuthonisiswa labo ababesetheswa icala lokungena elizweni kungela mvumo. Phakathi emthethwandaba abakwamanye amazwe laba iningi labo obekungabeZimbabwe leMozambique bebebukeka bethukile kakhulu njalo behlukumezekile. Labo okutholakale ukuthi abalazo incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni bahle basiwa elindela lapho abazasuka khona sebephindiselwa ekhaya. Kodwa ababetshengisela phandle kwedale bebezonde beganono wabo. Lokho kube ngemva kokuba umthutshisi evumile ukuthi ababotshiweyo abanye bebelazo incwadi zokuba selizweni kodwa balokhu bevalelwe ngoba amapholisa abelokhu esazihlolisisa. Bebetshaya phansi ngentonga besithi ukubotshwa kwabantu bokuza laba bekuyinzondo nje etshengiswa nguhulumente. Umnumzana Tinye Jikumbe oyebandla laseSouth Africa lezombusazwe elilwela abakwamanye amazwe ele African Civil Revolutionary Movement ACRM uthi kuyayangisa ukuthi uhulumende usevala kwehluleka kwakhe ngokubopha abakwamanye amazwe mahlayana.
Thina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa-approacha this situation ngakhona. Igovernment igangile this time, ayenzanga into right kubantu bakithi, thina silwa ne-Africa, simele Africa yonke.
Isenzo sokubotshwa kwabakwamanye amazwe lesi kungathi sesihlobise ubudlelwano bezalwane zakwele South Africa lezakwamanye amazwe. Inhlanganiso yezifundi kwele Nigeria kubikwa isethusela ngokuthi izakwenza okufanayo kuzalwane zakwele South Africa lamankampani azo aseNigeria. Lokhu sekwenze umphathintambo ubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi naLady Pando aphawule sithi ngeke kuvunyelwe abakwamanye amazwe bezotshaya amapholisa eMzansi.
Cannot behave in that way toward a police service. Ngeke wenze njalo emapoliseni. Amapolisa alomlando wokugcina umthetho. Leyo yinto okufuze ihlonitshwe yiloba ngubani oselizweni.
Who is resident in our country.
Abasemazweni laba bathi bafuna uhulumende beAfrika bakhulumisane nomongameli Cyril Ramaphosa ngalolu cuku olwenziwa kuzalwane zakwamanye amazwe. Melesulo 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Mhlapo.
Sikhangele ke okwethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo lemisakazo ngokwezakala kweleZimbabwe. Iphephandaba leZim Live libika ukuthi uSada Popovich odabuka kweleSerbia nguye okuthiwa nguhulumende ufuna ukuncedisa ibandla leMDC ukuthi litshengisele emgwaqweni ukwenzela ukuthi lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe embusweni. UPopovich wancedisa ukususa esikhundleni uSlobodan Milosevic njalo lokususa abanye uhulumende kulokhu kwakubizwa ngokuthi yi-Arab Spring. Kubekwa ukuthi uPopovich ube kobulawayo. Usanda kulolonga abadabuka kweleZimbabwe ngokutshengisela emgwaqweni. Abanye abafundisa amacebo atshiyeneyo kwele Maldivis bafika ekhaya babotshwa besethiswa amacala ukuzama ukugenqula uhulumende kaMnangagwa. Iphephandaba leHerald libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisebenzisa izigidi ezingamakhulu amane 400 million ngomnyaka ukuhlawula imali yabantu abahlala elizweni abelatshwa kwamanye amazwe. Yebo, manje ke soke isikhathi senu ukuthi lisitshele ukuthi likubona njani ukwenzakala kuleZimbabwe lingakhohlwa ukuthi kumele lenzeni, kumele lifitizele kodwa kwisibhono kuWhatsApp kunombolo ethi libe selidumeza umlayezelo wenu kunombolo ethi 012-462-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini.
Sawubonani basakazi be Studio 7 linjani Mhlobo zami? Hayi, siyalizwa Mhlobo, umsebenzi liyawenza phambili ngomsebenzi kwamtana lenhlabathi yeZimbabwe. Siyalibonga kakhulu. Hayi khona mtshana, siyezwa konke, silalele ngelanga ngelanga, siyabe silani indlebe zithile. Ye, hayi kuhle, mina ngingumama wenu bantwabami. Ngithe ngilibingelele, ngithi phambili ngomsebenzi. Jamisa tete.
Usenhlizweni yethu ilokho esihlangana ngakho, esikhulumisana ngakho esigabeni sethu seChisuma, lapho okunamajaha amabili akonkomo awele emfuleni uZambezi. Yipho okusikhathaza kakhulu njengesigaba. Esigabeni nje siphakathi kosizi, siyabadinga laba bantu esesimtholile ngomncinyane, simthole nje lamhlanje kusekuseni. Ubhuti wakhe bengathi umfowabo akasikamtholi. Ngakho ikho okusenhlizweni yethu kathesi kukusikhathaza kakhulu ukuthi siphakathi kokudinga, siphakathi kosizi njengesigaba, siphakathi kosizi njengemuli, siphakathi kosizi njengobukhokheli, siphakathi kosizi njengabantu nje esigabeni. Ukuthi ngabe inkosi yangenela, omunye lo esingakamtholiyo atholakale.
Liyavuka balaleni nabasakazi. Hayi, thina siyavuka. Ye, hayi, ilanga lona lifikile sibili ngoba ilanga liyafika, kodwa akusebenzi njengokwenzakala ngoba abalweli bembi ayisikuthi ngabasephalamende kuphela. Bonke abalweli benkululeko balweli bizwe labaphandle abahlala emakhaya kazi nabalweli benkululeko bazisebephiwe inhlonipho. Inhlonipho ayikhangeli laba bale mali, sekungathi kukhangelwa bale mali eningi yibo kuthwana yiba okuzuzuleka ngamaqhawe. Akufuni ukube njalo.
Nangumayikeli, into enginanzelele usapho lweZimbabwe nokuthi asiyabuke sitshayinja sihlomphile. Ukubusa kwababa uMnangagwa lo asombuso omnandi. ngoba yena uyabezibona ayibeyazikazibukabuzi uyasitrethena ebesibona esitrethena ebese sithi ku-right elizweni ngoba we never salute umuntu okutrethenayo as uyamhlonipha yabo simesaba when nganto uyafuna ukuthi ihlonitshwe nganto uyalungisa into ezenza zibe normal ehlonipha amalungelo abantu enza ukuthi labantu bemhloniphe.
Yebo, sanibonani, linjani basakazi abahle. Mina ngowami umbono, ngokwami ukubona ngibona ngathi uhulumeni ayikho into angayenzela abalweli benkululeko ngoba vele akabathathi nje, akabathathela ekhanda, akabathathi serious. Sekhohliwe ukuthi yibo abakhululile izwe ukuthi khona manje bezibuse nje besenza yonke into abayenzayo kungenxa yabaleli benkululeko bona abakhululile izwe. Bona sebethatha labo babebulala abantu bebayenza abaleli benkululeko kanti labo kwakuyigebengu nje ezazidingwe ukuthi zizobulala abantu, zizoqeda abantu, zibulala umphakathi. So engikubonayo angiboni kukhona into engayibayenzela yona vele hhayi. Ngabe wayebayenzela, ngabe wayenzela kudala. Kumanje nje angiboni ikhona into angabayenzela yona. Ekhohlwe nje abaleli benkululeko ukuthi khona into abangayenzela uhulumeni wezanuphefu. Ngowami umbono mbona nje abantu bengabe bezikhohlisa uma ngabe kukhona into abayibhekile. Izanuphefu nje abantu bahlukane nayo, ayikho into engayenzela abantu. Thina esikucelayo ukuthi khona ikakhulu ama-provinces zonke nje emathebeleleni besicela ukuthi into ezenzakala emabhoda konke kakhulu imali le ephumayo emabhoda iningi kakhulu imali ephuma emabhoda kayisebenze endaweni kulaleyo bhoda khona.
Ye, siyabonga kakhulu-ke. Nxa lifisa ukuthi lisithumezele-ke imilayezelo yenu, hambani kuwhatsapp-ke litshaye-ke irekording yenu, lingarekhoda-ke khonapho selisithumezela umlayezelo wenu kuwhatsapp unombolo ethi 01 202 465 0318. Okwamanje sike sikhangele okuhambelana lakwamanye amazwe ngamafishane. Uhulumende wakole Cameroon uthi uzajezisa intatheli zindaba wokuviwa ukuthi zisekela amalwecacha kulelo lizwe. Ilizwe le-Uganda lithi kumele kuvinjwe okunye okwethulwa ebulenjini bokuxhumana okungani kukhuthaza ukuganga lezondo, kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende ulwisana lamabandla aphikisayo. Lonyaka kunanzwa usuku lwe-Heroes Day, abantu abaningi bekhonona ngokwenzakala elizweni njalo lokungathakazeleli okwenziwa ngabantu bakuviyo lezibra. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uzibuso weZimbabwe ubuye ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi yabalwa bekuviyo lebutho elezibra lelezandla. Izibra liviyo lebutho lebandla lezaphu, kuthi izandla liviyo lebutho lebandla lezaphu. Ngemva kwaleyo mpi, abalwa bekumacele womabili baphiwa imbadalo yokuba lisotsha kuleyo mpi njengendlela yokubahlonipha kanye lokuhlawula ukulahlekelwa abakwenzayo. Imbadalo leyo kwakuyimali kanye lamaplaza ayenikezwa abasindayo, abafelwakazi kanye lentandane ezatshiywa zingaselabazali. Kodwa imbadalo leyo kukhanya yatholwa kakhulu ngabeviyo lezandla ukwedlula abezipra. Lokhu kufakwazwa ngumnumzana Isaac Mabuka, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra.
Into esifanele siyiqakathekise ukuthi sifake abantu bonke abalweli ilizwe phambili, hatshi amabandla ayiwo abusayo kumbe alwele afuna ukubusa, irregardless ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso. Uhulumende uright ukuthi ayenze imihlangano yokuthi kuqakatheke ukuthi abantu balweli ilizwe, kodwa okungani kuba kubi ukuthi nxa sufika endaweni lezo ufica sekungani kuthiwa umhlangano wenhlanganiso yobusayo kuphela, sekucina usinda abanye abantu abavela kwamanye amabandla.
Umnumzana Moses Mzila olilunga lezipra njalo engumongameli we-ANSA uthi uZulu kumele akwazi ukuthi inzondo yavela ngaphi kanye lokubandlululwa.
Kuqakathekile ukuthi uZulu akwazi ukuthi umbutho wezipra yiwo owalwa wehlula amakhiwa kwabangela ukuthi kuyiwe kula Cancer House Conference okwaqala. Okwesibili, uZulu umele ukuthi akwazi ukuthi ubuqhawe bezipra bona lobu yibo obangela inzondo evela kuzana uPF ukuthi kusukela ngo-1980 ukuthi amabutho ezipra kusamela achabalaliswe bephathisana lamakhiwa. Kunamhlanje nje thina sikhala ngabafowethu abangamaqhawe abaletha inkululeko kodwa ababulawa yizana uPF befele emajele kusukela kuLookout Masuku kusehla kusiya phansi kubo Rick and File. Sibuhlungu ngendlela esaphathwa ngayo, ngendlela esiphathwa ngayo namhlanje ngokuhulumende wezana uPF ukuthi siyabandlulula singazathi ayisitha abantu abalwayo sethulisitha.
Umnumzana Marshall Ndlovu ongu-retired colonel uthi ilanga lamaqhawe litsho abantu abazinikelayo ubuqhawe kungakhethi ihlangu othi.
Ilanga lamaqhawe kalitsho ababhubhayo kuphela, kodwa litsho nabaphilayo abazinikelayo kule impi ukuze kubuye uzibuse weZimbabwe. Kungakhethi ubona uhlangothi luluphi, kodwa into esuka ibembi kuthi kulalabo kuthiwa badeclarewa ubuhero. Iqhawe liyananzelelwa ngoba vele ubenzile ngalokhu azinikela kukho. Kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokusithi hatshi sokuthiwa sebedeclarewa, ngenye indlela yokwenza ukuthi kube khona ubandlululo bese kusithi laba abangavumelani ngomcabango labebandla elibusayo bese kuthiwa kasomaqhawe, lanxa imisebenzi yabo ibafaka kulolo phawu, yikho ububi bakhona.
Umnumzana John Maluzu uthi abantu sebehlanganisa ilanga lamaqhawe balenze elabo.
Ukuthi abantu basuka sebedaluta ibala lokuthi Heroes Day basebenza isibaye personal belonging.
Osakhulayo umnumzana Lamek Ndiweni uthi uyise wayelilunga leZipra kodwa lamanje imali abayitholi nxa beyilandela emahofisini batshelwa ukuthi iyabhadalwa kodwa abayitholi.
Ubaba wayelilunga leZipra elipheleleyo njalo amaphepha khona silawo alapha yitrainer esekho imabarracks eZambia. Isimanga ukuthi wahamba walungisa amaphepha akhe kodwa lokho kusilindelele lamhlanje waze wabhubha silokhu singatholi le nzuzo okufanele iphume ilande yena.
Umphathintambo wesabelo sakobulawayo uthi akulaqhawe elibandlululwayo kodwa abantu yibo nje asebekhohle ukuthi amaqhawe amaningi awazange akholisa impilo zabo.
Abaningi sebekhohliwe ukuthi laba bantu balwile bakhulula abakholisi khonokho okukholiswa ngabanye abantu, but abantu sebekhohliwe to an extent ukuthi abanye abantu uzabe sithi lathi sifuna ukuba le yethu impi. Sifuna ukuthi sipheke abantu ukuthi bantu hloniphani, nampa abantu abasenzela umsebenzi omuhle siyababonga.
Ukukhunjulwa kwamaqhawe kanye lokuhlonitshwa kwawo kuyindaba elokhe ile nkulumo ikakhulu mayelana lenhlawulo abayitholayo. Abanye abalwa impi yenkululeko bathola inhlawulo enkulu ukwedlula abanye, kuthi abanye abafelwakazi lentandane lokhe besele egcekeni kungela obanakekelayo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yekwamanje-ke sesikhangele ngokwenzakala kwele Melika.
Amagqwetha amele izabelo ezilitshumi kwele Melika athi azabambisana indlela yokuvimba urhulumente kamongameli Donald Trump oseguqule umthetho wokondla inyamazana lezinanakazana zasendle obizwa ngokuthi Endangered Species Act. Uhulumende kaTrump uthi useguqule ezinye iziqondiso zomthetho lo ovimba ukubulawa kwezinye inyamazana lenyoni lokuganyulwa kwezinye izihlahla. Uhulumende kaTrump uthi ekuguquleni umthetho lo bazavikela okunye kwalokhu obekungaphansi womthetho lo, noma nje okunye kwakho kulakho kufinyelelwa nguZulu. Abakhangele ezemvelo bathi okwenziwa nguTrump labanye bakhe yikuzama ukusebenza labantu abagamula izihlahla zokwenza izindlu lokunye okunjengokucongolozela amafutha ezimota lamanye atshiyeneyo. Umthetho lo uvikela ukubulawa kwenyoni eziningi ezigoqela ingqungulu lokunye okukhanya sokuphela ngokuya kwesikhathi kwele Melika.
Ye, okwamanje-ke sesingena kwezomculo lamhla-ke siloThemba Maseko ocula ezokholo lwesiKristu.
bambu Jesu yenge lalikala besi anaye Golgotha bambu Jesu yenge lalikala besi anaye Golgotha
salibona nilonke linjani igama lami nguThemba Maseko lokuzalo ngizalo endaweni yase Plumtree esigabeni sasempandeni esigodini sasemkhayeni ngizalo nguKhoti Maseko noqonda Phindlovu ngikhulela kuyona le ndawo yasemkhayeni
maye ngosizi
igama legroup kumthombo wegazi enesihloko esithi ziyamazimalusi ngiqale ukungena kule music industry ngo-2018 kube nzima kancane endleleni ebengihamba kuyo kodwa-ke ngamandla kankulunkulu namandla kajehova kufikile isikhathi sokuthi i-albhamu liphume noma liphume sekulate ekuqaleni kuka-2019 kodwa-ke ngilibiza ngokuthi ngelika-2018 vele albhamu yona leli kanti-ke ngibhekelela ukuthi ekupheleni komnyaka wonalo u-2019 ngisapheka elinye i-CD elitsha njalo ngumthombo wegazi enesihloko esithi ilwane sitha
sangeyengelalicala besi anaye Golgotha bambambu Jesu
yengelalicala besi anaye Golgotha bambanyama yenizwendonke amakwala akwekezeka ilama yakibala inyama yakendukikazi
maye ngosizi
ngiyabonga ngidumisa futhi uNkulunkulu ukuthi anginikeze amandla ngingapheli umoya ngingapheli amandla futhi ngiqhubeke ngayo le ngoma ngisiyaphambili ingoma elinazo leli albhamu lengoma eziyi-14 ligoqela ingoma ezifana nezazingamachuma nethoba eligoqela ingoma ezamazumalusi eligoqela ingoma ezithi bambambu Jesu ngenacala
bambu Jesu yenge lalicala besi anaye
wayesentabeni ethi kubafundi esengihamba salenishumayele ile ngoma ezinjalo zizonke ziyi-12 ziyi-14 okuphelela kwazo kutsho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu futhi laphana uma ngikhumbula indlela engikhule ngayo le ndlela engiphile ngayo uma ngidlala le ngoma ethi bambambu Jesu ngenacala isiyanaye Golgotha ngikhumbula indlela engikhule ngayo le ndlela engiphile ngayo kube nzima kakhulu endleleni yokuphila engisafisa ukuthi uNkulunkulu anginikeze amandla abazali bami besaphila ngikwazi ukubadlisa ngikwazi ukuba isibonelo esihle kubo.
Yabona ngathi lapha siyayidla sibili okumangalisayo sibona ukuthi abantu bathini kufacebook lapha-ke siyabona ke kulo mnumzana uBrance Mile Khumalo ukuthi uvuka njani baba Dube ukuthi izendigolide la uthi baba Dube liphilile i-9 phile bafowethu Jason Maphosa uthi ngithombo sithembayo imlo khona khonapha mfowethu uzobuya ke uJamela uyaphinda futhi uyabhala khonapha uSikhandazi uthi Bulawayo kayihlale phela phansi ngoba MDCA leZanu-PF kuyahambelana nje lokhu kuthengisela ngokunye lokhu elikhuluma ngakho Sikhubuzo Mlalazi uthi ngikhona khonapha esitikini uthanda lishaya umusic kancane izwele ye ye singazi ukuthi uzwe njani ke umculo lowo singakehlukani nothi sikhangele bezigokhela lamhlanje ibandla le-MTC lithi lizatshengisela ngolwesihlanu loba ke kulabantu abalethuselayo lami kokho lapha sengilivalelisa ngibe umthembo uzithembayo ngisithi babhayi zimbabwe muhle.